sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 1 Hlangula 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye abane asebetholakale belegcikwane le coronavirus osekukhweze inani labo lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174. Ibandla le MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai okwenziwe liqula abelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe akumelanga kumangalise uZulu
phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhampani phuki thina esabathena sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa asikukholwa lokho kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayavunyisa lokho ababiza kwethu ngumbukiso abaningi bayabhiliva ukuthi abakuba abashonayo bayababona njalo bayabakhokhela
silengxoxo losandakhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
njengoba abantu abaningi bathandikithiwa mina njane ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zebhokwe zemadlambuzi zemtshabezi zezakobulawayo zeluqale zenkayi bazisisise ukuthi uDr uMagalela kamafa sebuyile njengoba ijazi elindizayo
zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abane asibetholakale belegcikwane le-coronavirus osekukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo uthi oyedwa ubevela kwele-Mozambique kuthi ababili bebevela kwele-South Africa. Bonke laba bavalelwe ezinkambeni zokuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ndale MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai eBuhera okwenziwe liqula ebelikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu ngoba abaningi abakholwa ngamadlozi. Ukhuphe lequla lakhe elibalisa unina kaTswangirai labafowabo ababili leziphathamandla zebandla le-MDCT bebesengcwabeni likamuyi uTswangirai eBuhera ngomgqibelo. Umfanekiso kamabonakude ividiyo itshengise uMakhuphe esethulela umuyi amazwi okucela uxhaswa emthethwandaba ukuze amacala ayethulwe emadale aphumelele. Sixoxele esikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni saqala ngokumbuza ukuthi bahamba njani eBuhera.
Hayi, eBuhera sihambe kahle, konke bekukahle nje emgwaqweni ne-weather konke bekukuhle. Safika bajabula nabo ogogo nabo makhelwane kwaba mnandi kwaba njana. Umamkhuphe wazwangena wakhulumisa nalaba afika acatha kubo. Uzokhumbula ukuthi kunomuzi lana afika acatha khona uChamse Zethuma abafana bakhe besithi kuye ungumndebele mfethu lidizident akabuyele back emathepheleleni ngeke afa kusizimbabwe uyofuna ukumtshisela kuleyo ndlu ngoba hambe wacatha kubemthanga ngamatshe. So izulu lalisina ke le ndlu yangabamba umlilo. So hambe wabona omakhelwane labo wababonga kakhulu ukuthi hhayi siyabonga ngempela. Ngiyakwazi lokuthi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi indlu le mayengahlala nje noma ibe i-museum or i-memorial kwazana ukuthi kuhlale kwaziwa ukuthi yikho lapha ayifuna ukutshiselwa khona endlini.
Sibonile umfanekiso kamabonakude ividiyo etshengisa unkosazana Thokozani Khuphe engcwabeni likababa uTswangirai ekhanya ungani uyambikela uTswangirai okwenzakalayo. Abanye bathi siko leli linganalijwayelekanga. Uthini wena ngakho
phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhampani phugeni thina sabathenga sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa asikukholwa lokho kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayabuyisa lokho ababiza bethu ngumbuyiso abaningi bayabelieve ukuthi abakuba bashonayo bayababona njalo bayabakhokhela umama ukhuphe ngabanye balabo bantu lobaba uMonzora lobaba uKomichi nabanye babantu ababelieve ukuthi abantu abaleleyo bayabona njalo bayakhokhela abantu nabantu bakobaba uTsangirai ugogo yakukholelwa lokho abafowabo bakaTsangirai bayakukholelwa lokho uzokwazi ke ukuthi iconstitution yethu inalokho okubizwa kuthiwa yi-freedom of religion ngezinye indlela mina njengokhaliphani angikwazi ukuthi bese ngifostela bonke abantu ukuthi ababelieve njengami umsabatha okholelwa ukuthi abantu abafileyo bafile uyakwazi ke ukuthi i-Africa ingakho kanje abantu banenkolo ezehlukeneyo so laba abacomplainayo hayi badlala ipolitiki bafuna ukucamba amanga akekho umuntu ongakaza khulume noTsangirai even i-alliance ize ihambe isithi yenza i-memorial khona bafika bakhuluma naye babe ngekho engcwabeni kodwa bayathi bathi Tsangirai kwathi bakhuluma ngoba bebelieve ukuthi uyabezwa
abakucele lika Mnumzana Nelson Chamisa bathi bona ubudlelwano buka Nkosazana Thokozani Khuphe lo Mnumzana Tsangirai bamungasahambi kahle
isidumbu sikaba kuTsangirai sabuya nodokotela uKhuphe sisuke South Africa sabuya nogogo ozala ubaba uTsangirai sabuya nomzukulu umtshana kababa uTsangirai kuthiwa nguBrayling so laba abakhulumayo nje hayi bakhuluma ipolitiki bakhuluma amanga aluhlaza tshoko umsebenzi kababa uTsangirai owayenzeka eGoli lokho ababiza bethi memorial service mina ngangingumaster of ceremony kuleyo service i-keynote speaker kwakungumama uKhuphe even umsebenzi weZimbabwe kwakumele kube ngumama uKhuphe wasengena ke lo mfana ngama-tracks akhe izikliwi zakhe lezi kodwa i-program yonke yase South Africa yilama diplomats neyase Zimbabwe kwakumele iphathwe ngumama uKhuphe njengo-acting president onguye owayesucceede ubaba uTsangirai so laba bakhuluma ukuthi ubudlelana babungekho mnandi kwathini bakhuluma into yabo nje epolitiki engekhoyo ugogo bengekamvumeli umama abafowabo bakaTsangirai ubaba uCollins nobaba uManase bebekhona lapha bajabula kakhulu waphuma umama uKhuphe njengoba sengitshilo wangena la kumakhelwane lalapha indlu acatsha khona waxoxisana nabo ngoba uzokhumbula ukuthi ngesikhathi ungcwaba ubaba uTsangirai bangena ensimini zabantu bamosha laba bantu bakaTsamisa la so umama uKhuphe wafika wakhulumisana nabo kwaxoliswa kwathini ukuthi hayi kusiya phambili sesizoyenza kahle ngendlela vele ubaba uTsangirai belimazi engakhona so hayi ngamanga luhlaza tshoko ayikho lento bebayapolitika nje
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo lebalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington Dokotela wezemfundo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda nguye okhethwe ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ngolwesihlanu uMafa Sibanda uxoxele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuze sizwe imbali yakhe lokunye okunenginengi
lapha namhlanje njengonew deputy spokesperson onkonqoshe kakhulu ngoTsamisa ukuthi ngikhulumise indebele abesikhiwa bakhona bantu mahlabe zulu bakamthwakazi sesisiqalisile njalo impi ezafanana lomacathela thina asilamkhonto asilambhaka sifuna ivoti lokuba abantu bame ngeqiniso lokho kwenziwa abasebethengwe izanu ukuthi badle khathesi ngikhuluma kunje sebegcinwa ngamapholisa nama-CIO ngoba bayakwazi into abayenzayo ngayilunganga sele sesaba ngithe nezithunzi zabo
abanye bebekhonona ukuthi balutshwana-ke abesindebeleni abakhethiweyo
mina ngibonga abantu be-MDC abesindebeleni nelizwe jikelele ngoba umsebenzi lo ngiwuqale kudala ngo-1965 ngaphuma ngaze ngayahumutshela ngise-Egypt under Zipra Command ngabuya ngasebenza lonkomo ngabuya ngasebenza le-MDC iqala isesayiqalisayo ngile 15 years ngihumutshela ngiyi-spokesperson ku-province abantu bathabile ngile almost 7,000 abantu abangitshayela ihlombe from over the world besithi uTsamisa le-national council le-national executive benze kahle bayajabula ngi-nationalist mabhavu regionalism ngiphezu kwenketha abatshabi ngizesebenzela isizwe semkhakwazi nomambo lowo ongani uyakhonona hatshi ngingake ngabakhulumela mina ngizekhulumela sizwe jikelele kodwa ngigcile kakhulu ngapha esikamthwakazi ukuthi bazwisisise isindebele hathi ithiwa njengoba abantu abaningi bathanda ithiwa. Mina ngizabe ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zegogwe zemadlambuzi zemtshabezi zezakobulawayo zeluqale lenkayi bazwisisise ukuthi uDr. Umagalela kamafa sebuyile njengoba ijazi elindizayo sebuyile lendaba ezinhle lezimpi. Ngizabe ngizichaza njalo ngishayela uMhlombe Studio 7 yime ngikade ukusebenza layo sasungula njalo lokho ngikhona uNkulunkulu uyadunyiswa ngalokho.
Usungu sikhica mfundo yiziphi izifundo osuqeqeshe kuzo?
Mina ngiqeqeshe ukuqala ngaba ngiteacher ngaqeda esikolo ngiyiform 2 ngayenza okuthiwa i-T3 ngo-72. Ngithe ngo-75 ngase ngikhapha ngisiyafundisa e-JZ ngila ngingala form 4. Ngenza ama-courses amaningi e-East Europe kodwa ngithe sembuya lapha hhayi bafika bathi kwawungala form 4 isingibhalile. Ngaqalisa ukubala u-ordinary level lo-A level ngaqeqesha ngase ngisiya kwenza i-diploma in education e-University of Zimbabwe. Ngithethe ngiyiqedile 2 years ngase ngisenza i-Bachelor of Education. Angisasebenzanga bahle bangixotha abantu bezane ucefu bangixotha uba ngumbalisi. Ngabuya ngaba i-LT ngasebenzela i-Zimright ngaze ngabala ng-LT. So ngo-2013 sebefake omunye umemba uba yimemba ophalament. Hhayi kwangihlupha kodwa kase ngithi ngcono ngibale ngase ngiqalisa ukubala i-masters yami ye-University of South Africa. Ngayiqeda ngi-2015. Ngiqede i-PhD sengi-69 years. Ngiqede sengilijahela idala yikho ngithi usapoti kamzilikazi kalufunde. Ngenza i-political science. Yikho-ke ngiyisiqhiqamfundo kodwa ngile-humility angizigadi.
Udokotela wezemfundo uFelix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Sunday News lithi kulomunye wesilisa ojwamulele omunye wesifazane ikhompyutha lefoni ngemva kokumgwaza ekhalwini. Kodwa umama lo ubikwa ebambelele imota kade isetshenziswa ngowesilisa lo ukuthi abaleke yamhudula. Kodwa wala elokhu einamathele imota leyi yaze yama kwaphuma amadoda amabili ebaleka kodwa umphakathi wabagijimisa kwabanjwa oyedwa. Iphephandaba le-Chronicle lithi abamasonto ikakhulu amapostoli baqhubeka bebuthana bezithandazela kungakhathalekile le migoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ethi akumelanga kubuthwane. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kwimlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Okhulumayo lo ngugift Sonduku umfoka Ndlovu laphana kogambo endaweni yaseplumtree. Basakazi bengithanda ukuthi indlulise umlayezo omncane la. Ikakhulukazi abantu bezana bengicela ukuthi bezame beke besihloniphe. Sikhathele thina ngengoma yabo le abahlala beyicula everyday bethi hayi ilizwe liyafa nje inkinga ama sanctions. Ilizwe la seZimbabwe akusilo lodwe ilizwe lama sanctions. O Russia bafakwe ama sanctions, o Iran bafakwe ama sanctions, o China bafakwe ama sanctions, o North Korea bafakwe ama sanctions. A lot of countries lapha afakwa ama sanctions kodwa bayaphila. Into ebulala ilizwe yi-corruption, basebenzela izikhwama zabo. Into ebulala izwe yi-ZEC engayenzi i-free and fair election. Yiphi investor ezathemba ilizwe eliriga emini bebade? Into ebulala ilizwe yi-ZANU PF ethatha ama security forces beyenze i-private property ye-ZANU PF. Ama security forces kungaba ngamasosha ngamapolice asize umphakathi engasizi i-ZANU PF. Into ebulala izwe ikungahlonipha amalungelo omuntu. Awuntshele ilizwe imali zabo ibonakala lithawa umama elibalimaza ngale andlela. What kind of country is that one? Okunye okubulala ilizwe ijustice system. Investor mayizazotshala imali ezweni iqala ibheke ijustice system ukuthi right, njengoba masentshalile imali yami laphana ingabe ijustice uhulumeni sefuna ukuntshontshela ungabe umthetho uzamela yini? But lapana siyabona ukuthi justice system yakho ni controlwa izana. I used to look ilapha South Africa. South Africa kule public protector, even upresident can be held accountable. Manje laphana ilizwe uthola li izana izenzela umathanda. Hayi isikhadele thina ngayizana. Ake beke kuhlala besithulela ingoma engazwakaliyo. Nyabonga ngokuhlala sethembisa.
Linjani ku studio 7? Njani nani balaleli? Ngithanda ukusekela ubhodi lo uGift Sonduku wako ePlumpt. Kodwa ezinye izinto shuwe sizenza bona siyabe singananzelelanga. Kodwa ezinye izinto shuwe lokho akukhuluma njengokushutha amabhalabhala, okufonafona usendaweni ezipublic, ezinto eziyisecret. Babucala ukuthi abantu bakubuka, siyazazi ukuthi thina singabantu bokudubeka. Asikena siziphatheni kuhle shwa njengathi thina amaZimbabwes. Siyazazi ukuthi ekhaya siyadubeka. Kodwa nxa sesifike endaweni engani ngcono, sesifuna ukubona bonakala ukuthi thina sibe singamaqhalaqhala. Ayi, mina ngasishwa kathi sinjani. Sisahlala sidubeka, sahlala siphansi, sahlala sihawuliswa ngabantu abazihlalele kuhle. Sahlala sihawula. Ndaba ufuna ukuzenza amaqhalaqhala. Ayi, asike siziphatheni kuhle. Ayi, mina mazwi kabhodi lo kanithintile. Andandithintile. Ngangihleka seloku indawo kwebhalabhala kwami, kodwa sengibona ukuthi hayi, asonto e-right. Ukuzingela ibhalabhala akulunganga. Khonokho ufona wasesilothi, umnami yasuka kathinethine ebhadelwe ngomalaiti emdizel. Ikuyini khona lokho? Ungakwazi ukuthi kuyadizwa ngubani. Dayina lo omunye ubhudi lo ukuthi wayefona esithi ipaspoti yami iphumile emalaiti kwathinethine. Ikuyini ishiwa khona lokho? Hayi, asikeni sizame shiwa ukuzikhuza. Hheyi, salanda imali ebutswana, salanda imali e-South Africa. Asilandele sukulandile imali kuphela. Siyekele ukuzi-advertise. Sasekele ukuziphablisha kanti kuyini kanti shiwa amaZimbabwes. Hheyi, hayi kodwa kunzima shiwa. Hayi, ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Sanibonani basakazi be-Studio 7. Siyanilingelela. Hayi, sisithole kanzima lana these days. Lockdown isithwale senzima ngale coronavirus lena. Ngazi ukuthi le coronavirus yasivelela. Sithwele nzima impela ngale lockdown. Abantu bathwele nzima kakhulu. Mina into kade nzama ukuthi ngiyikhulume indaba le kaMakhuphe, uThokozani Khuphe, abantu bahleli bekhuluma every day ukuthi uThokozani Khuphe lilunga lezanu PF. Ene manje ngimzwile nge-Africa Day ekhuluma lapha ethina, hey. UThokozani Khuphe awungeke uze umuzwe ekhuluma ngobubi obenziwa izanu obungaka. Njalo nje uThokozani Khuphe angeke umuzwe ukhuluma ngobubi bezanu PF. Izanu PF busy ithumba abantu balalise sibedlela ama journalist abosh. Kodwa uThokozani Khuphe busy yena uthi hayi asibambaneni sibe into eyi-1. Sibambana sibe into eyi-1 kanjalo state ukuthi kukhitshizana. Kanti wena Thokozani Khuphe wena mama uyi-opposition enjani kanti? Yabona uThokozani Khuphe nabo wathi Phukeni laba yabo Dan Moyo lo se-America nje le abantu laba nje abajoyini izano bahlukane nathi. Siyabacela. Ngiyabonga bantu be-Studio 7.
Ngiyabonga. NgiseBotswana e-Francis Town.
Gama lami ngusiphetheni Mpofu. Ngiyalibingelela abasakazi baka-Studio 7.
Zihlobo zami eziseBotswana, ezisengilandi langaphi ngaphi le-South Africa. Nxa ungakasuki phansi qala ucabange ukuthi ufika u-quarantine njani. Nxa usuzimisele sukuma uhambe uye-quarantine. Kodwa nxa ungakazimiseli hlala phansi ngoba e-quarantine kunzima. No social distance, akulani, no sanitizing. So kulama chances ukuthi lawe uyakhona ukusuka u-right lapho osuka khona ungela mkhuhlane uzowuthathela khonapha uma-quarantine centers.
Lokhu sisizwa bakethi kuthiwa abantu lokhu umkhuhlane usanda khona phaze sifike koBulawayo. Abantu babotshwa bebotshela amamaski kodwa lo mkhuhlane na singakuboni kuthiwa abantu sikulokhu kuvalwa ngakho khonoku kuthiwa kule ikorona ngapha eZimbabwe vele yikabi nje ningakhulu ngoba sikabona abantu abalayo lelo mkhuhlane. Sizwa ngakho khonoku kuthiwa abantu lokhu bebanjwa umkhuhlane singawubonile. Ya, linjani bakethi? Okhulumayo nguDube enkayi. Hayi thina sesithole nzima bakithi kule ndawo ngenxa yokuthi umsebenzi valiwe. Wonke sasikwenza njengoba bengikhuluma ukuthi sasisebenza ezimoteni. Manje igovernment isizithethe imota zonke zabanikazi sasisebenza kizo. Sokuthiwa zibe ngozuko zonke, so sesilobo nzima obukhulu kakhulu ngoba bekulapho kade sithola khona imali, so asisakwazi ukuthi kathe siqonde ngaphi kumbe senzeni. Kumele ngasiphathisa bakithi, hhayi sesulubonile uduku.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuthiye abatshayeli bezimoto ezinkulu ezithwala impahla kwele Kenya bethwele nzima. Kwesatshelwa ukuthi iningi labatshayeli laba lilegcikwane leli, njalo ukuthwalwa kwempahla akusahambi ngemfanelo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana uthi uhulumende wakhe uzavumela abafuna ukufuya inyamazana zendle ezincinyane njengendlela yokukhuthaza ukulima okutshiyeneyo. Esikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Uhulumende wele Melika uthi kulamazwe yagoqela leZimbabwe ajojozela udlakela kulelo lizwe kulandela uqhamuka kokutshengisela okulodlakela. Ukutshengisela lokhu kumayelana lokubulawa konsundu ngamapholisa edolobheni leMinnesota. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ziloba enkundleni zobulembu zithi ilizwe leMelika livame ukusola uhulumende weZimbabwe ngocuku, kodwa nanku amapholisa eleMelika wona abulala abensundu mahlayana. Kunjalo nje inani lababulawa ligcikwane leCoronavirus lokhu liqansa ngapha kweleMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha, umnumzana Mandla Mkhwananzi, saqala ngokumbuza ukuthi edolobheni leOhio lapha ahlala khona umumo weCoronavirus kumbe iCOVID-19 umi njani.
Hayi, COVID-19 ngapha hayi kungani kuthule nje, kodwa izinto sezama ukuthi zibuyele kunormal ngapha eIndiana ngoba uhulumende nje obesetshile ukuthi kakubuyele, kodwa kuma-companies la kwezitolo nxa usiya shopa kulokhu kufuneka ukuthi ube le mask lapho, social distancing nje ukuthi ume nje 6 feet away. Konke nje okufanele kwenziwa, ama-hygiene they are being observed. Abantu bonke they are still alert civil at this point. So kukhanya ngani kulobubele kodwa kuzabonakala zokusiya phambili.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo, amabhala lapho kunathelwa khona, lezinye indawo zokuzijabulisa?
Izitolo zivuliwe, yeah. Izitolo zivuliwe. Engaboka abantu kuvuliwe indawo njengamabhala. Yeah, kodwa into nje okuningi kuyavula kuyona livikezayo. Into enjengama swimming pool okudlala abantwana, ama parks. I-park actually ama parks vele sevuliwe, but ama swimming pool, ma public swimming pool avula kuyona livikezayo esiqala uJune. So nje izinto eziningi ziyabe sezivuliwe.
Kuyathembisa na ukuba leli gcikwane lingaba seliphelile umnyaka uphela?
Yeah, okusokala lapha nxa sikhangela la ngokukhuluma kwezincwethi ukuthi lento sesiyahlala sinto esizaba layo lanxa kulokhe kulomjaho okudinga ama-vaccine okuyisho ukuthi yikho kuzatshenisa ukuthi kuyiwa ngaphi, kodwa ke into esizahlala ikhona ukuthi ngaphela hhayi izathatha sibili isikhathi. Ngithi mhlawumbe ngithi sizayijayela sigcine sesiphila nje ngokunanzelela njengabo N1H1 la wonke ama-flu nje ahleze khathaza. So kangithemba ukuthi izaphela ka-1.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sisalani seZimbabwe ehlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio. Yeah, la 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 Kala D ethiwa yona isoka lami isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo kulabanye abane asebetholakale belegcikwane le-coronavirus osokukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174 Ibandla le-MDCT lithi ukuya emngcwabeni likamuyi umnumzana Morgan Tswangirai okwenziwe liqula ebelikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu. Besile ngxoxo losandakhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje livalelisa uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.